kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla 27 kumpandula 2024 ngokhiphi sithobe. Endabeni zethu lamhlanje. Uqhubekela phambili umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York.
Ukudivalwa kwezigidi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces.
I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe gold kumbe izigi ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%.
Sengile-5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo.
Abantu abaningi sebephephela kusomandla ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kwele-South Africa bamukela amathambo amaqhawe afela eZimbabwe leZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokeli yamazwe atshiyeneyo lokhu isethula imibiko eqakathekileyo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha kwelamelika. Kunenge okwethulwa emhlanganweni lo. Intethelezindaba ye-Studio 7 uTabuka Ncube usemhlanganweni lo eNew York. Ngesizwe ukuba usiphatheleni namuhla.
Ubone kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo kakhulu emazweni omhlaba ezigoqela ukuguquka omumo womkhathi, izimpi ezikhona kanye lokuthi kube lokuthula lohulumende wentando kaZulu, udaba bekulinganiswa kwamathuba kanye lokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo lokulwisana lobumpofu ebantwini.
Nxa sikhangela ke kuzwekazi le-Afrika, kwini okhulunywe kakhulu ozwela ungani kuyathophela?
Ludaba lokuthi amazwe e-Afrika kumbe izwekazi le-Afrika lithole esinye isihlalo kwenhlanganiso ye-United Nations Security Council ukwenzela ukuthi ilizwi lezwekazi le-Afrika lizwakale kumihlangano ye-United Nations Security Council. Kuludaba olukhulunywe ngalo ngumnumzana Shaba obemele umnumzana Mnangagwa kanye lomongameli we-South Africa umnumzana Ramaphosa laye ekhulume ngalolu daba phakathi kwabanye abakhokheli base-Afrika.
Siyabona njalo ke udaba lwezimpi lezi ezikhona i-Israel, Hamas, kuzobuya le-Hezbollah, i-Russia, i-Ukraine, bathene ngakhonoko.
Umongameli welemelika ekhuluma lapha sikhumbule ukuthi ngokokugcina kwakhuthi ekhulume kulomhlangano ukhuthaze ukuthi kube lokubambana lokuthula emazweni omhlaba, ekhuluma ngezimpi lezi esithi sengathi zingamiswa ziphele. Kodwa-ke umongameli wele-Israel ekhuluma namhlanje ekuseni ubambe ngodaba lolo olwempi elizweni lakhe esithi abasoze bame nxa abantu abathunjwa yiHamas bengakatholakali. Amanye amazwe lawo abekhuluma ngodaba lolu ekhuthaza ukuthi sengathiyaba lokuyekethisa ukwenzela ukuthi kungabi lokufa kwabantu abaningi. Njalo abanye abakhokeli base-Afrika labo bebekhuluma ngodaba lwempi ese-Sudan kanye nezinye ezilokucabana besithi hayi kufanele okulungisiswe lezi ndaba. Bekhuthaza ukuthi kube lo hulumende wentando kaZulu njalo kumiswe ukuthathwa kwamandla kumbe ukuhluthunwa kwamandla ngamabutho esithi lokho kuletha ukungahlaliseki kwizwekazi le-Afrika.
Lo nguTabuka Ncube, intatheli izindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe gold kumbe izigi ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mshayabanu uthi benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe luhlangothi lwe-RBZ Monetary Policy Committee esokuthi kumele izigi ithengwe njalo ithengiswe ngesisindo sayo emkhambo wemali hatshi okufiswa libhanga leli. Okwamanje idola leMelika lithenga amazigi afika phose amajumi amane 23.4, belithenga amazigi alijumi lane kungakabuyiswa isisindo sezigi. Emkambo wensita idola lemelika lithenga amazigi edlula amajumi amatatu 33.3. Ukwa kwesisindo sezigi bese kusethusa amavinkili amakhulu atshele uhulumende uba alakho ukuvala uma ebanjwa ngamandla ukuthi athengise impahla ngezigi ngatsho idola lemelika. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele ingcwethi kwezonoto uMnumzana Stevenson Dlamini.
Ukuthi valo babezigi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu i-determine i-market forces. Lokho ngutshiwo ukuthi isisindo semali mele sitshiwe ngamabhizinisi hatshi ukubana sibe ngesiethulelwa ebantwini. Isisindo semali mele sitshiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla. Imali iphenduke endaweni eyiyo.
Singathi kodwa kuzakhanya yini kuZulu khonokho abantu bazakunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakuthi avale kungahamba njani khona?
Ye, bonani uZulu seza kunanzelela osokumele osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi khala ukuswela imali. Kodwa uZulu sekuhlanga kunanzelela ubana how akusela mehluko kakhulu kangcono uthatha imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Ngalesi abantu sebekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezo mpahla.
Ye, sizokuthiwa-ke nxa sikhuluma kadesi-ke emkambo wensida lapho ihle yaqonga izigo okunye okumangalisayo bathini khonapho?
Hayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithu sayethukile angiboni ukuthi sihlaqonga sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini njengoba kathesi sokulula ukuthi umuntu azingenele emagrosa ngemali yakhe leyo kulokuthi aye umkambo omnyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule mkhuba wokuthi vele ufuna ukusala uqansi.
UMnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenodo esebenza eNational University of Science and Technology besixoxa laye ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uduvo lwendlala, ukuswelakala kwemisebenzi lesimo esibi somnotho kwele Zimbabwe zokusenza iningi labantu lingene kumabandla enkolo atshiyeneyo likholwa ukuthi impilo iza kuba ngcono. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Impalo yesKristu ithi guqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo ayikaguquki. Unkosazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza nisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali yona le e-church maybe kungatshintsha but akulalutho.
Omunye okhalayo unkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church ngihlala nginikela every time nganikela but akulalutho litshintsha, impilo yami still is dark.
Unkosikazi Nyasha Muvirimilayo uthi kudala inikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlala kahle.
Ngabe ngizikhipha sibili izimali ze-church kodwa kuyabe kungela nto ecacayo. Laye sikhiphe sibili ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali ye-church.
Amabandla enkolo asimemetheka elizwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. Umposi Solomon Kanyati owe-Zion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile. Kule mbali yamajeyobethe abathe bevelejele bathi ayi thina nxa sake sakutshela ukujonja nokuthi these times uzajonja abantu bevuma. Bayabaza abantu bokuthageta balwazi uluhlu olungafundanga lwazwisisa ilolu kholwa masinya. Lungakhola sibilona nalugcwala itenti yabantu 5,000 ngasikhathana. Kodwa uluhlu olukhanyiselweyo bavuma.
Ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi ibandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo, alithathi mali.
Singabona kule need ngikho lapho esinceda khona.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uKegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esilawo abaningi bethu yini lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona la amachurchi esiwabona ehluma indawana zonke. Inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSen Spanda amabandla ezokhoreya Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa yibubi bezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaye emsebenzini akula msebenzi, akulazimali, baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kule ndlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi, konke lokhu yana yikuqileka kwabantu. Ngakho siyakwasongamaqili kusela, akula Bhayibheli elikhona la.
Usibandla uyaphambele sithi sowumele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo aqila abantu njengalokhu okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kuboRwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo beyabe kusenzakala.
Lona iBhayibheli lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofeti bamanga, njalo abantu bazabakholwa. Kambe zinsuku zokugcina lezi na? Ngiyimela Studio 7, igama lomngenzi Jesus Banda.
Umongameli wakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, usencume iZimbabwe ngendima enkulu yayidlala ekuletheni uzibuse kwele South Africa. Uthi usekhumala usipha lolu daba esePitoli kwele South Africa.
URamaphosa wethule amazwi la namhla eFreedom Park ePitoli embuthanweni wokumukela amathambo amaqhawe angamachuma amane lambili 42 afela eZimbabwe leZambia ngesikhathi sempi yenkululeko yeSouth Africa. Ubonge kakhulu iZimbabwe ngokugcina amaqhawe enkululeko esithi lokhu kwasiza kakhulu ukuthi eleSouth Africa lithole uzibuse.
They provided material assistance and support. These countries dedicated themselves to our cause.
Abantu beZimbabwe baphathisa ngokudla, indawo zokuhlala, ukugqoka langakho konke okwakudingwa ngamaqhawe ethu. Bathatha impi yethu yaba ngeyabo, okwafaka impilo zabo engozini kakhulu. Kufuze sibabonge singaqedi ngomsebenzi abawenzayo.
We say thank you and let's give them a good round of applause.
Amazwi kaRamaphosa agcizelelwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC uMnumzana Fikile Mbalula. Wayengumlweli wempi enkululeko uMnumzana Dan Hato owaze wafunda eZimbabwe ngemva kokulimala kwakhe empini eBotswana. Uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zifundiswe kakhulu ngendlela iZimbabwe eyazinikela ngakhona kunkululeko yeSouth Africa.
Sinenxaxhewe kufanele siyidlalile. Xa ngaba enye i-country inengxaki enayo, kufanele sibe nendima esiyidlalayo. Asinawo ukuthi hayi abantu bazothatha imisebenzi yabo. Yes, of course, zikhona ezo. Asithi makube nje kuphela sonwabe kungene wonke umntu. I-government yethu need to regulate that. But akufanelekanga abantu abafikayo apha bade baluze bomi babo simply because asixolanga singama South African.
Lezi nkulumo ziza ngesikhathi lapho kule ndaba mpikiswano enkulu ebulenjini be-internet phakathi kwezalwane zakwele South Africa leze Zimbabwe ngodaba lokuzingelwa kwabeZimbabwe abangaba maphepha bebanjwa bebuyiselwa ekhaya. Abanye bathi abanikwe amaphepha ngoba labo baphathisa le South Africa ngesikhathi libhekane lohlupho lwempi. Kodwa kabanye besithi ngeke bekele abeZimbabwe bethatha imisebenzi yabo labo beyifuna. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lacy Mlilo uthi uthemba ukulethwa kwamathambo amaqhawela ayigcinwe yiZimbabwe kuza kwenza bemukeleke ngcono kwele South Africa.
Lokhu futhi kuzoletha isifundo esikhulu kakhulu kuma South Africans ukuthi iZimbabwe idlale indima enkulu kakhulu kule democracy. Ngoba masicabanga kuke kwaba khona ukuthi amasosha ukungena kwawo ngale ayehambe bulala ezihambe bulala lamanye amaZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamazirippi utshele abebebuthene laba ukuthi amazwe omabili la kufanele asebenzise imbali yempile ukuqinisa ubudlelwano bawo. Ngimele Studio 7 ePitoli kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya weNew York umnumzana Eric Adams obotshwe izolo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba namuhla. Wetheswa amacala okwamukela izipho kuziphathamandla zikarhulumente wakwele Turkey kusukela ngomnyaka ka-2014 langesikhathi ekhankasela ukhetho lukameya ngomnyaka ka-2021. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ebona ngenswelo zabesifazane kuzwekazi le-Afrika abemba okutshiyeneyo e-Women in Mining Africa ithi kumele kuvikelwe omama labantwana abasebenza emigodini abakhahlanyezwa ngezinye izisebenzi abaqhatshi labathenga okwenjiwayo. Sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Lesi yiso isikhathi esifaneleyo esokuthi sihlolisise ukuthi singaphi ngobudlelwano beMelika leIndia, ukutsho umnumzana Richard Verma, umsekeli kanobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo kuhulumende weMelika, echasisela inhlanganiso yeHudson Institute. Sesingena kumnyaka engamachumi amabili lanhlanu okuphumelela kulobo ubudlelwano, ukuphumelela ebesingakucabangeli kuminyaka edluleyo. Inqubekela phambili le ilethwe yikuguqulwa kwemithetho emazweni womabili kungatsha eziqakathekileyo ezigoqela ezamandla okusebenzisa kunhlelo zethu ezomvikela lezokuthengiselana. Ngempela owayengumongameli umnumzana Bill Clinton nguye owehlukanisa iziqondiso ze-India lezeMelika lePakistan. Lokhu kwasiza ngoba kwabangela ukuthi kube lesivumelwano sezikhali ze-nuclear phakathi kwele Melika lele-India, okwakumqoka ukuthi kulethe amandla asetshenziswa kulezi izikhali e-India. Okwalandelayo yikuthi isivumelwano lesi silethe intuthuko entsha ekusebenzeni ndawonye kwezomvikela, kuchasisa umnumzana Verma. Amabutho amazwe omabili azwisisana akukude lapho esasingavunyelwa ukuthi sikhulume ngokusebenza ndawonye langokumanyana. Sesilolonga amakhono siphinde siqeqeshe ndawonye. Sesilungisa inhlelo eziphakemeyo kulomhlaba ezobulembu. Konke lokhu kulomthelela wokuthuthukisa ukuthula lokuhlaliseka kuhle esigabeni se-Indo-Pacific laphambi kwalapho. Ukusiletha kweyinye intuthuko esiyenzakele, imizamo yokuphathisana ekulwisaneni lokuguquka komomo womkhathi. Kusalokhe kulomsebenzi okumele wenziwe, ukutsho umnumzana Verma. Kodwa nxa amazwe amabili phakathi kwamathathu ayiwo asezingeni eliphezulu ekubangeleni lokhu esebenza endawonye kulolu daba, kuletha isibonelo esilamandla ngokubaluleka langokuphuthuma kwalolu daba kwamanye amazwe lakumafemu azimeleyo ukuthi lawo alwisane lalolu hlupho. Umnumzana Verma uqhubeke wathi umthelela wezomnotho phakathi kwengatsha ezizimeleyo kwele Melika lele India lawo uyancomeka. Amanani kwezokuthengiselana kwethu asekhuphoke kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2000 kuze kube lamuhla. Ukuthengiselana phakathi kwele Melika lele India Kubonakala ngemisebenzi yeMelika izinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amabili lanhlanu, i-425,000. Ukutsho ugatsha olubona ngokuphathelane lalolu daba olwe-Commerce International Trade Administration. Beka inyanga ezimbalwa ezedluleyo kulandela ukuzimisela kwenkampani ye-Micron ukuthi yakhe umtshina wokuhiqiza ama-conductors obiza izigidi zamadola ezingamakhulu ayisishiyangalombili lamachumi amabili lanhlanu, i-$825 million eGujarat. Beka njalo ukuzimisela kogatsha lwe-Development Finance Corporation ngamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-$500 million ukuthi lusekele imizamo ye-First Solar e-India yokwakha imitshina yokuvuna amandla elanga eyama-solar panels. Ngicabanga ukuthi singathi sesingene esigabeni sokuthi sihlanganise ngokupheleleyo ubudlelwano beMelika lele-India, ukugcizelela uMnumzana Verma. Sihlanganise ukuthi sisebenza njani ndawonye, sihlanganise lokuthi sihlola njani ukuthi sibone lapho amazwe ethu ethuselwa khona, lalapho kulethuba lokuthi athuthuke. Siphinde sihlanganise ukuthi abantu bethu bengaphila njani, futhi behlale njani ndawonye, kugqiba uMnumzana Verma.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abahleli njani linjani nonke ngesigaba, hayi izani yona shem, hayi umuntu ongazi ngezano or usaphumputha usaphumputha ongazi lutho, hayi ilizwe lakithi angeke liphucuke esilungu libuswa izano for iminyaka eminingi lihluleka, and manje sokuwest bad to west, yokungcono nje emuva ngale, hayi manje khona sokuwest bantu bakithi. Kungako thina abanye sithi ilizwe alike libuye ezandleni zethu zasemathebeleleni kubathwakazi bethu. Kukhona okungatshentsha, kukhona okuzoba li-different ukuze nathi sibone ukuthi siyenzela abantwana nezulu zethu ezizayo. Ma singabe lokhu siqakezela izano le ebusayo le, hayi sizitshela amanga empeleni, sizitshela amanga angeke kulunge nabo laba bakithi abakhulumela bona bezano bayithi hey imithetho ye-ikonomi hey, yekwasha kwacima ngoba bona bayadla kamnandi bonke laba.
Silibone Studio 7, silibone Studio 7. Na khona kubi. Hayi thina sesaba ngabantu esingaziwayo lokuthi singabantu esenzani. Kambe ungabona abantu besuka bezofika embizeni yakho befike bezithaphele bezithaphele. Ubusubuza ukuthi bazithaphela kanjani. Lapha sokubonakala phela ukuthi izano kayifuna ukuthi kwazi ukuthi zaphi khona. You can't come and dig ama graves abantu belokuzene be-MK without consulting izaphu lamazipra. Bebe yiba bakhamba ukuthi hayi njoba abantu laba besilala embhedeni oyi-1. Thina yite saziyo lezezanu ukuthi babehamba nobani, yite saziyo lehurungu ukuthi babehamba nobani, kobulawayo yite saziyo ukuthi babehamba nobani. Kodwa ha izanu kwenzile izathatha labantu vele. Most into ababalekelayo ukuthi abanye abantu laba abe-MK babulawa igugurawuni. Kasi yiyo iproblem ekhona abantu asingayinanzeleliyo kuloku gangathizo kwenzakalayo.
Ye Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila, hayi sihlala endabeni. Kunenkulumo labantu laba elisuka liba interviewa la, kule nkulumo ekhulunywe ngobaba uRichard Moyo, mabe mbuza ngendlala abantu abakhala ngayo, kakhulumanga ubaba njengomuntu okhulumela abantu besindebeleni ozwela ukulamba kwabantwana. Ukhulume ngazi njengomuntu kumbe hayi esingathi njengane mdala. Maye sithi yena ngabe kukhulunywa ngentandane nothi ngabantwana abalabazali, abantu bahamba besiyaphuza utshwala bengahambisa abantwana esikolo, kanje vele amaNdebele silembali yokuthi asifundise abantwana. Engumuntu owakhethwa ngabantu ukuthi umele abantu, yikuthi laba abantu beZimbabwe hayi ukhetha nje abantu. Umuntu vele wezanu PF ozacabangela ilizwe leZimbabwe akekho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculo weKwaito oqalisane kunene ozibiza ngegama elithi Big Q the Largest emculweni. UBig Q dabuka eKezi kodwa uhlabela eKweleBotswana, lapha uphethe idlalade lakhe elitsha lesihloko esithi Stop the Violence. Nangexoxalo nthukamela inkomo weStudio 7.
Kiss you on the beat.
kunjani umsakazi, kunjani umsakazi wami omuhle. Mina ngizalwa eKhezi esigabeni saseMaqhina Village. Kale ukucula ngo-2022 kungo-December la engakhipha khona i-single track yami eyayithona Stop the Violence Peace. Looking ngicula ngikhipha i-single kungo-2023 ngaphinda ngakhipha amanye angu-5 sengigcwalisela i-album yami yokuqala eKwaito.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangakwazi ukubana bangithole kule nombolo ezithi zona 0027 7266 2070. Kuyizo njalo inamba engisisebenzisa kuWhatsApp lezi. Ngicula ngiselizwe ngaseBotswana lapha engicula ngikhona. Ofisa ukungilandela kuFacebook uyasecha laphana kunini Big Q the largest. Uyalibona ipage lami. Ngikhona njalo la kuYouTube ofuna ukuthi mhlawumbe angikhase kuYouTube asubscribe ingoma zami. Uyangena njalo kuYouTube asearche uBig Q the largest. Uyangithola la khona lapho.
Abalandeli ubachiyela wapha amazwi.
Bengicela ukuthi abalandeli balandele kakhulu ingoma zami engomeni zami eziningi. Ngihlabele kakhulu ngixwayisa, ezinye ngikhuza into ezifana le-violence, ezinye ngikhuza into ezifana nama-drugs. Ukuthi abantu masingathathini ama-drugs kuyiwo imeseji engiyiphethe kakhulu. Abantu abaningi manje sebesebenzisa ama-drugs. So bengifisa njalo ngicela ngixwayisa ukuthi abantu asekeni ezidakamiswa, sekenini njalo i-violence emakhaya, i-gender based violence.
Live talk namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okuqhutshwa eNew York. Singakehlukanisi-ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold ngokwisilinganiso sokungama-50%. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.